NATO ipolisi yayo ithi mawufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelambi elizweni lakho. So i-Ukraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO sokuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala i-World War 3 ngoba siyazi ukuthi i-Russia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe ekhoneni anything ingenzeka lapho bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ngikuzwakale njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele e-Ukraine ama-cluster bombs. Kodwa abanye bakhe bangani bayaniphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats. Njalo labanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ukubona njani khonokho?
Ama-cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama-cluster bombs ngoba adubuka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb. Because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele expect ukuthi azodubuka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhala ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb, why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye, ubona kanjani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kule mpi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi. Kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantatheli bendaba basiyela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayo edithathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laserussia kusiba lokungazwisisani phakathi kukaputin le-Wagner group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.